Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesibili mhlazi mashumi mathathu kumabasa 2019 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Yawa ngabona intsha sibili sisiyemgwaqweni sigijima sibili ikhalela imisebenzi yayo ayithenjiswayo mna ngibona ngani ba-right. Uhulumende wabathembisa imisebenzi before ama-elections kodwa kathesi abantu lokhu bengela msebenzi. Abona makhampani ayavala kula makhampani avulayo.
Abomanyana we-National Associations of Youth Organizations batshengisele namhlanje enkundleni ye-Africa Unity Square eHarare bekhonona ngokusilela kwemisebenzi.
Esilayo la esizama ukuthi i-government yethu lama local authorities yethu lama stakeholder achiyaneyo abambane abe le package efit ama youth ukuthi athole ama loan a friendly.
Abatsha benhlanganiso ye-Junior Achievers Zimbabwe bemanyene labe-Plan International babe lomhlangano ojonge ukudinga amacebo ukuthi bangathola njani amathuba kwezamabhizimusi. Uhulumende uthi ukhathazekile ngokuqhubeka kokuqonga kwentengo yempahla esitolo njalo uthi usemizameni yokuphuma lamacebo ambalwa okwenqabela lokhu. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Abomanyano wenhlanganiso ezimela abasakhulayo we-National Associations of Youth Organizations batshengisele lamhlanje enkundleni ye-Africa Unity Square eHarare bekhonona ngokusilela kwemisebenzi elizweni. Kubika intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
Abatsha benayo bathi bakhathele ngokuncipha kwenkundla yokusebenzela inhlanganiso ezimele amalungelo oluntu ngoba uhulumende uqhubeka incindezela lezinhlanganiso. Ekhuluma enkundleni ye-Africa Unity Square umqondisi wenayo uMnumzana Mishe Gondo uthe bacela uhulumende ukuthi anikeze abatsha amalungelo afana lokusebenza kanye lokukhuluma bekhululekile.
We're marching for the shrinking space in Zimbabwe, talking about the rights, the freedom for association, assembly and expression.
Sitshengisela phezulu kobuncindezeli obenzelwa inhlanganiso ezimela amalungelo oluntu eZimbabwe. Sikhuluma ngokuphiwa amalungelo ethu okubuthana kanye lokukhuluma sikhululekile. Njalo uyathola ukuthi amanye amalungelo aphiwa intsha ukusisekelo sombuso ayephulwa. Ngakho-ke sicela uhulumende ukuthi asinikeze lawo malungelo.
Abenhlanganiso le bafole besiya edale lephalamende lapho abatshiye incwadi yezikhalazo zabo ezigoqela ukuphiwa kwabatsha amathuba okuba lezikhundla emahhofisini aphezulu ukutholisa imisebenzi kanye lokutsho imibono yabo bekhululekile elizweni kungela kwethuselwa ngamapholisa.
The petition has been submitted. We submitted two petitions to the parliament.
Incwadi zethu zifikile eParliament. Sihambise incwadi ezimbili. Eyakuqala ikhomba ukuncindezelwa kwenhlanganiso zamalungelo oluntu elizweni. Kuthi eyesibili ingeyokuthi intsha layo iphiwe amathuba okuba lezikhundla emahhofisini aphezulu. Zonke lezi ncwadi ziqakathekele intsha yelizwe.
Esinye sezakamizi zeHarare obebukele abatsha betshengisela uMnumzana Themba Mboyo uthi uhulumende kuzamele athathe amanyathelo ngoba isimo singaqhubeka sinje kuza kuba lomonakalo omkhulu kwelakusasa.
Ya ngabona intsha sibili sisiyemgwaqweni sigijima sibili ikhalela imisebenzi yayo ayithenjiswayo mna ngibona ngani ba-right. Uhulumende wabathembisa imisebenzi before ama-elections kodwa kathesi abantu lokhu bengela msebenzi. Abona makhampani ayavala kula makhampani avulayo. So sina sibona ngani uhulumende khona okwenzayo sibili kusiya phambili sibili uzaba nenkinga enkulu kakhulu ngaqhubeka lokhu sibili intsha le zingeke ngatholi umsebenzi ngoba amakampani engavula.
UMnumzana Jabulani Nkiwane laye ohlala eHarare uthi yena usole isenzo sabapolisa sokuzama ukuvimba ukutshengisela kwabatsha lapha.
Kulusizi ukuthi lapha eZimbabwe abantu basafuna ukuthi bahambe via police or via the court of law ukuthi bakwanise ukuthi babe bebuthana. Kodwa thina njengabantu abale constitution yabe eZimbabwe sibe sibona ngazani iconstitution yakuthi iqeda konke ukuthi abantu mabele benzeni mayelana nendaba ezinje.
Amapolisa ancitshe abenhlanganiso yenayo imvumo yokuthi batshengisele ensukwini ezedluleyo. Limvumo ize yanikezwa ngemva kokuba basakhulayo sebekhweze isicelo sabo sesiphangiphangi emthethwandaba waphezulu oye-High Court ngomvulo. Imizamo yokubamba umphathi ntambo obona ngokwenzakala elizweni umnumzana Kane Matema yehlule, kodwa ikhuluma ngabantu abatshengisela izolo. UMathema uthe uhulumende uza kwamukela izikhalo zabo nxa bekwenza ngokusemthethweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Kusenjalo abatsha benhlanganiso yeJunior Achievers Zimbabwe bemanyene labePlan International babelo mhlangano ojonge ukudinga amacebo okuthi bangathola njani amathuba kwezamabhizimusi, ikakhulu kunhlelo zokuzisebenza ngesikhathi imisebenzi isilela elizweni. Kubika uMark Peter Ntambe.
Umqondisi wemisebenzi ehlanganisweni yeJunior Achievers Zimbabwe umnumzana Fortune Sithole uthi lokhu bakwenza kulandela inhlolisiso abayenze enyakenye yamathuba alakho ukutholakala kumsebenzi yezandla.
There have been lack of a proper structure or a system to support young people in the informal sector despite them being the engines of the economy. So what we are doing is to train them with the entrepreneurship.
Wakulokusilela kungela hlelo lokuphathisa abasakhulayo abasebenza bezimele noma nje imisebenzi enje iyiyo esiyinjini yomunotho welizwe. So besibafundisa ngendlela ezindle zokusungula lokukhokhela amabhizimisi abo losizwe lokuthi bangathola njani izikwelede ezingaphathisa imisebenzi yabo.
Umnumzana Gerald Sibindi wenhlanganiso emela iHarare uthi lolu hlelo luhlanganisa abatsha abavela endaweni ezehlukileyo.
Iprojekti le iseHarare laKoblawayo lapha ePoethi sisebenzele eHeathcliff leMbare, eKoblawayo silephumula leHyde Park. Looking at ama families, ama low income families lawa alaba ama youth amaninga angela okuyenza ezilokishini. So wizama ukuthi lawana ama youth athole ama package a friendly kiwo.
Uthi yikho bebone kufanele ukuthi bebuthanise abantu lenhlanganiso eziphathisayo ukuze bebonisane.
Lapha sile project esilayo la esizama ukuthi igovernment yethu lama local authorities yethu lama stakeholder achiyaneyo abambane abe le package efita ama youth ukuthi athole ama loan a friendly angela ama collateral amaningi angela ama ezinye eziningi ningi.
Usithole uthi ukuphathiswa kwabaja kanje kuza phathisa lokwehliswa kobugebenga emadolobheni osokubangelwa ngenxa yokusilela kwemisebenzi. Lumhlangano welangeli lodwa ungenwe ngabedolobha leHarare, abogatsha lwabesifazana labatsha kuhulumende, inhlanganiso ezikweletisa imali ezama-microfinance institutions labe-Youth Alliance for Safe Cities. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 13860, laku 15460 kHz ku shortwave.
ELeZimbabwe lizamanyana lamazwe omhlaba ekunanzeni usuku lwezisebenzi olwe Workers Day kusasa. Inhlanganiso zezisebenzi zisithi akukho okokuthakazelela ngoba isebenzi zithwele nzima ngenxa yokubhidlika komnotho kanye lokusilela kwemisebenzi. Inhlanganiso yeZCTU ithi izaqhuba imbuthano elizweni lonke jikelele inanza lolu suku njalo. Ithi umbuthano wayo omkhulu uzaqhutshelwa eZibarasekwa eHarare. Seqhume unobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Jafet Moyo.
Sikhangelane lalo siphakathi kwenkinga njengezisebenzi. Kungaba kuseZimbabwe, kungaba kuseSouth Africa, kungaba kuseBotswana, kungaba kungaphi. Izisebenzi ziphakathi kodwa imisebenzi kayitholakali. Laba abaye kuphumuleni kumaphenjeni, amaphenjeni abo kawakwanisi ukubagcina. Lalaba abasemsebenzini, iholo lilutshwana sibili okumangalisayo. Kuthi abasemsebenzini njalo amalungelo abo ke anyathelwa nje, baxotshelwa ukuba abakhokheli bama trade unions, baxotshelwa ukuphuza emsebenzini, baxotshelwa ukugula. So sibuthana nje kusasa, sibuthana siphakathi kwenkinga njengezisebenzi. Lapha eZimbabwe ke indaba yama price intengo, sihlangana lentengo esabisayo ekuphuka nje ngahola ngahola, isenza ke uZulu ke alale ngendlala, shone ngendlala, abanye behamba basiye emsebenzini ngezinyawo imango emide, abanye sebelala emsebenzini ngokuthi imali ayikwani ukuthi abuye endlini. Liqhakathekile ke lelanga kithi ukuthi silinanze ngoba nje siphakathi kwenkinga phela.
Kuyini ongathanda ukukutsho kubaqhatshi?
Kubaqhatshi esihlezi sikubetha nje sikuphinda ukuthi ukuze phela ama products phela athengiswayo atholeke abantu abangawathenga, abantu kufanele bebe lemali esikhwameni. Njalo ukuze ke ama products abe mahle phela lama services esiwanika abantu imali ingene ekampanini, izisebenzi zabe zifanele phela zibe nempilo enhle.
Umnumzana Jafet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso ezisebenzi iZCTU. Kusenjalo enye njalo inhlanganiso emela isebenzi iye yamele kucele likahulumende eZimbabwe Industrial Revolution Workers Federation ithi kayisoze ibele mibuthano yokunanza ilanga le-Workers Day ngoba izisebenzi zithwele nzima elizweni.
Yebo, mthakazi omuhle. Mina ngu-Mike Hobe we-Studio 7. Ngithanda ukulinxusa kuhlelo lwethu labatsha olwe-B-Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa ngenhlupho esibhekane labatsha abathi abatholiswa amathuba okusho imibono yabo lapho kubunjwa imithetho ephathelane labo loba kunhlelo zokuthuthukisa ilizwe. Yini umbono wenu mayelana lo daba olukhona egudwini? Nxa lifuna ukungena kuhlelo, thumelani imilayezelo kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo, +1 202 465 0318. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 p.m. Bye bye.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Uhulumende weVenezuela uthi useyibonile imizamo enziwa eCaracas ngumkhokheli webandla eliphikisayo Juan Guaidó eyokufuna ukugenqula umbuso kamongameli Nicolas Maduro. Ngalokho abantu kabalimuke ngoba kulabanye abebutho abamsekelayo. Ikomishini ebona ngezokhetho kwele Ukraine eCentral Election Commission isethule umbiko osemthethweni oveza ukuba uVolodymyr Zelensky nguye osenqobile kukhetho lokudinga umongameli wakulelo lizwe kukhetho lwe-runoff phakathi kwakhe lobe ngumongameli uPetro Poroshenko elizweni mhlaka 21 kumabasa. Uhulumende uthi ukhathazekile kakhulu ngokuqhubeka kokuqonga kwentengo yempahla ezitolo njalo uthi usemizameni yokuphuma lamacebo okwenqabela lokhu. Umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa wethulela umbiko namuhla ngemva komhlangano wabaphathintambo owekhabhinethi. Lokhu kwenzakala intengo yempahla yokudla elokunye iqonga isiya phambili ekhona emasimini komile. UChris Kande weStudio 7 uyalandisa.
Uhulumende usezame imizamo eminengi yokulungisisa inotho yelizwe ebalisa ukwethusela usomabhizimusi kodwa yonke ikhanya isiya nganqele. Elinye icebo likahulumende ngelokupha imali engangezigidi ezingamachumi ayisikhombisa kunkampani yeziphala e-GMB ukuthi isungule izitolo ezilentengo ephansi. Omela isigaba seBinga North edalela eParliament umnumzana Prince Dube Kosibanda uthi okwenzakalayo kutshengisa sobala ukuthi uhulumende kalalwazi.
Umgaba at least ubele some bit of knowledge. Laba kabala ngitho la clue eyokuthi khona lezi zinto zihamba njani. Kabakwazi njalo kabakunanzeleli ukuthi nxa umkhonomi ama fundamentals omkhonomi engamanga kuhle izinto ziyaqhansa. Amabhizimusi nxa ekhweza intengo yezinto kabakhwezeli ukuthi bafuna ukwenza iprofit ngoba iprofit yakhona kayini. Into ekhona ukuthi osomabhizimusi bayazama ukuthi khona konke abakuthengisayo kwanisa ukuthi kusasa bekuthole. Ngikhuluma kanje ngikhangela uZambezi ngibona osomabhizimusi ababamba inhlanzi ezincane amatemba. Abantu labana nxa isiphe singena emanzini siyafuna ifuel. Ifuel iqansa nsuku zonke kuleli lizwe njalo kayisitholakali.
Esinye isakhamizi sakobulawayo unkosikazi Duduzile Mpofu uthi impilo isilukhuni kulandela ukukhwela kwentengo yempahla ezitolo.
Tatas asikwazi thina ukuthi khona nje abathengi sini ngapi. Ifo kungani sizintandane asila muntu esikhalela kuye ngoba uhulumende akezwa izikhalazo zethu. Ubaba upresident langaze sibe silokhe ngapha siphansi sikhala. Kungani yena akezwa so kungani sizintandane. So thina khathesi sikhalaza ukuthi angenele ngoba nxa izinto ziyaka zilokhe ziqansa izikolo ziyavula. Khathesi asikwazi ukuthi ama-fees azawumanjani asikwazi ukuthi maybe mchova nayo izaqansa futhi ngoba izinto zilokhe ziyala ziqansa izinto azisathengeki. Usuthi ungabona ulutho langaze maybe kade ungabhajethelanga khona lokhu but ungabona kuyehlile intengo usugijima uthenge khona lokhu. So sesenza i-impulse buying ngoba asisakwazi ikusasa yethu isibhekelene thina ngendaba lezi ezezintengo ezilokhu ezitransa ngokuya phezulu and okunye asisakwazi thi kume mhlawumbe abathengisi yibo asebethatha ithuba leli ukuthi bayenze imali kumbe labo lapha bawoda khona kuvele kukhuphukile yini asisakwazi ukuthi onguye vele omele sikhale kuye sithi khona kuqondiswe kuye asisakwazi thi kungathi.
Ukukhwela kwentengo ezitolo kuhlasele kakhulu abahlala emaphandleni okuvele intengo yandise ukuba phezulu. Usibanda uthi esigabeni sakhe khona impahla ezitolo ayisabambeki.
Akusathengeki lutho eBinga lapha ngithanda ukuthi ngikutshele iqiniso ngenile ezitolo lapha ngizama ukuthi ngidinge osepa ngizama ukuthi ngidinge osinkwa ngizama ukuthi ngidinge ompupu okunye kwakhona kakuqalisanga nje kodwa kakusatholakali. So yikho sokusenza-ke ukuthi lapho kutholakala khona intengo yakhona itholakale isiphezulu. Impilo isinzima ngaphakathina kwezakhamizi eBinga lapha ngike ngaba lo mhlangano wekhansilini ekuseni sizama ukuthi sikhangele ukuthi umhlabathi kathesi suthengiswa ngemalini. Ikhansili isimile ukuthengisa umhlabathi ngoba kayisakwazi ukuthi yayithengisa ngemalini. Sebemelele ukuthi betshintshe bethi bona labo sebezathengisa ngemali yaphandle kwelizwe ngoba yiyo yodwa imali ongavuka ukwazi ukuthi hayi impondo yayizulo lakusasa yabi lokhu impondo.
Esinye njalo isakhamizi sakobulawayo unkosikazi Sisandlovu uthi okungaphathisa ilizwe ukuthi uhulumende angenele ehlise intengo yempahla ezitolo.
Kunzima kulezi nsuku ngoba yonke into ikhwele kakhulu. Akula nto sibile ngathi lokhu kulula ukuthi kwenze. Isinkwa sangikhona ukuthi uze usithenge
nsuku zonke kuyabiza ngoba sesiyi $3.50 lofe one. So nxa ule mudi le ekinje ngathi yathiwa bufuna 2 loaves kunzima ukuthi umuntu ukwanise ukuthi ukwanise le yonke imudi. Futhi kwenziwa i-price control, abantu bancedisa ukuthi ama-prizes ayehla abuyele to normal. Uthi onke umuntu akwanise uku-afford ukuthi athenge isinkwa ahambise abantwana esikolo ngoba isinkwa sikhwelile, ama-fees akhwelile, fuel ikhwelile. So yonke into iyalokhu ikhuphuka ikhuphuka, kungananzelela ukuthi abanye abantu abakukwanisi khona lokho.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wathi kusiyafika inyanga kaLwezi wonalo umnyaka intengo yempahla izitolo iyabe isingasakhweli njalo lomnotho usuthuthukile. Kodwa iningi liyazibuza ukuthi kungenzakala njani lokhu. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngise Washington DC.
Umhlaba wonke jikelele ukhangelelwe ukunanza usuku lokuqhakathekisa umsebenzi wentathelizindaba olwe World Press Freedom Day ngolwesihlanu. Usuku lolu lunanzwa lonyaka ngaphansi kwendikimba ethi Media for Democracy, Journalism and Elections in Times of Disinformation. Lonyaka kuhlolisiswa okungenziwa ngabezindaba ukuze kube labo hulumende abalandela intando kaZulu, ikakhulu ngalezi sikhathi kuzethulwa indaba zamanga okuthiwa yi-fake news ngesiNgisi. Intathelizindaba zikhangelelwe ukuhlolisisa njalo inhlupho ezibhekane lazo nxa kusenziwa ukhetho emazweni achiyeneyo. Kusukela namuhla kusiyafika ngolwesihlanu sizabe sixoxa lentathelizindaba kanye loZulu ngokuphathelane ngemibiko ethula kumaphephandaba emisakazweni lasenkundleni zokuxhumana ezifana leWhatsApp, iFacebook, iTwitter lezinye. Namhlanje uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lomnumzana John Masuku, umsakazi olodumo.
Engibona ukukhangathekile ukuthi thina njengentatheli zindaba kumele sikhokhele ekwenzeni ukuthi singasabalalisi amanga. Okwakungikhathaza esikhathini esiningi ukubona abanye bethu abazintatheli zindaba besithi bangemukela indaba ezingamanga, yibo-ke abazihaza ukwedlula abanye bonke. Kukanti-ke thina njengentatheli zindaba singatshengisa ukuthi siyakuqakathekisa ukuthi kungasabalali izindaba zamanga. Ngibona ngathi umhlaba lwesihleziyo ungaba ngcono, ungaba namanga amalutshwane, ngoba eziningi indaba mina engizibonayo zisabalaliswa kakhulu ngabanye bethu abazintatheli zindaba. Kunokuthi badinge indlela yokuthi bakumise khonokho. Sothi nxa omunye qamba amanga bathi ukuthi mfowethu lokhu okulobileyo kumbe lokhu okuthumeleyo kungamanga, singaze sakuthumela kwabanye abantu. Ngikumaqemba atshiyeneyo ukuthiwa ngama-chat groups, lapho embona khona abanye bethu bekwenza khonokho.
Pho-ke kungamiswa njani njengoba-ke wena ukwaziwa sibili ukuthi ngomunye wengqungquthela kwezokuloba lapha izindaba, kungamiswa njani khonokho?
Lapho esihlangana khona kumele sazisane njalo lakhonapho, lapho esihlangana khona njalo ebulenjini lapho siyatshelana. Mina nxa ngikunanzelele khonokho ngandle ngikhuluma ukuthi hayi lokhu kungamanga, singaze sasabalelisa into embi kangaka. Lokhu kayisikho, hayi limfanekiso le eseliyithumela kayisiyo echimanimani, kodwa ngiyakwelinye ilizwe epot efana lechimanimani lapha selitshela abantu amanga. Bahle bakwazi ukuthi xa ungathumela into enje kulo Masuku kumbe kulo Dube kumbe kulo Gandhi, bahle bakwazi ukuthi hayi bazasisola ngakho asathumeli. Kodwa bangakwazi ukuthi Masuku labo Dube labo Jeremiah bazathumela bachiya kunjalo.
Pho-ke kodwa lathi njengentatheli zindaba kuyahlupha kwesinye isikhathi ukuthi uze ubone ukuthi lokho ngamanga, kubanjwe ngaphi?
Thina sinezikhali Dube esizisebenzisayo ukuthi nje ungaphonge ukufunda ulutho kumbe ungaphonge ukutshelwa kuphela, uzibuze wedwa. Ikakhulu lana mabalo wajayeleyo lana wafunda isikolo ukuthi kuyini kwenza kade ngapi ngubani okhona ungavela uphangisa ukubamba khona lokho ukuthi hayi lapho ngathi kuyakhayela yakakuphelelanga sibili yikho ke usudinisisa ke wena ungakakusabana lisi
masuku kuyakhanya lokuthi imithetho yeZimbabwe siyayibona kathesi sokubunjwa eminye emija ulethemba lokuthi kuza kwethulwa okulungileyo yini
ukuzilunga imithetho le kaye mina ngiphonga ukubunjwa ngabe zombuso welizwe bebodwa kanye lenkokheli zikahulumeni thina nathi njengentatheli izindaba siyakuthanda kakhulu ukusola izinto class ezenzakile xa kuthiwa imithetho iyabunjwa lapho kumele simanyane khona sibuzisise sizwisise ukuthi kuyini okuguqulwayo kuyini okuzakuba ngcono encine singathi iyaguqulwa kanti ingene esimeni esibi ukwedlula lesi esingiso khathesi ngakho-ke ngikhuthaza abanye bethu bonke njengentatheli izindaba ukuthi sizwisise le mithetho sibuzisise kwabemisa kwabe-voluntary media council of Zimbabwe kwabe-media monitors abayibo abajayele ukufundisisa ngokugcweleyo ngale mthetho ukuthi kambe isisa ngaphi kukhona yini lapho okuselela khona kukhona yini lapho okungaphelelanga khona ukuze lathi sibe yikho kuyela kusasa singaze sasola abanye abantu ukuthi sesibone sibhasisiwe kuphela kodwa thina sasingekho kuyo.
Umnumzana John Masuku ngumsakazi oloduma sixoxelaye eseHarare. Sicela lisithumezele imlayezo yenu eyama audio kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Imidlalo yeviki lesihlanu lemidlalo yenguqu esigabeni seKasilaga Premier Soccer League ichi iqembu leHighlanders lilemiklomelo emithathu kuphela ngemva kokudlala imidlalo emihlanu. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leHighlanders lihlezi endaweni yesine nxa usuka emsileni wengalane lilemiklomelo emithathu kuphela ngemva kokudlala imidlalo emihlanu. Imidlalo emihlanu le ibingatshiya iqembu leBhosso lilemiklomelo elishumi lanhlanu aluba linqobe kuyo yonke, kodwa lenelise ukuba ngutshikilobhanqa kathathu kwathi kweminye imidlalo emibili ladliwa. Abalandeli bomdlalo wenguqu bebekhangelela ukuba iqembu leHighlanders liza kuba ngelinye elizancintisa ukuphakamisa isicoco lonyaka ngoba lidinge abadlali abatsha abaloduma abafana loPrince Dube, uNqobe Zithamasuku kanye loBukhosi Sibanda, kodwa indlela eliqale ngayo imidlalo yalo isidale ukuba kube lokukhononeli balo. Lo akunjalo umqeqeshi waleli qembu uMatinda Ndlovu utshele intatheli zemidlalo ekupheleni womdlalo weqembu lakhe leMushwane Stars wona ophele ezingujikilobhanqa 0-0 ukuthi yena akakayethuki ngoba imbangela yokudlala kweqembu lakhe isaziwa ngumuntu wonke.
Umlando ngowami njengomqeqeshi ngoba yimi obekumele ngiqeqeshe laba bafana, kodwa kumele sinanzelele phela ukuthi mina akusimi engidlalayo. Khona laba abadlali bokwakumele ngibaqeqeshe kodwa babengekho, angikatshiselwa ngaphansi kwesiphika ngoba ngiyazi ukuba ngemva kwesikhatshana abadlali laba bazaqala njalo ukudlala kuhle njengalokhu abakade bekwenza nyakenye.
Abadlali beqembu leHighlanders bakhalele umsebenzi okwamaviki ambalwa ngesikhathi kumele baye belungiselela ukuqala kwemidlalo yalo nyaka, njalo kutsho ukuba konke abakade bemele bekwenze belungiselela imidlalo ngikhona bekwenza khathesi imidlalo isivele isiqalile. Phezu kwengalane yemiklomelo kuhlezi iqembu le-FC Platinum lona elitshaye iqembu le-Chickenini nge-1 kanyangomgqibelo, njalo limpumela itshiye iqembu lelokuyilo eliphakamise isicoco nyakenye lile miklomelo elishumi lantathu ngemva kwemidlalo yemihlanu. Endaweni yesibili engalaneni yemiklomelo kule qembu leWange lona elinqobe iqembu leManyika Diamonds nge-1 kanya, njalo lile miklomelo elishumi lambili. Iqembu leZPC Caribbean lisendaweni yesithathu lalo lile miklomelo elishumi lambili ngemva kokuba litshayele yada nge-2-1. Ikanti endaweni yesine kule qembu leCapes United lona lile miklomelo elishumi, njalo elinqobe leBulawayo Chiefs nge-4-1. Isimo sibi kuqembu leBulawayo Chiefs lona lijeke amanye amaqembu emsileni wengalane elingela ngitsho lodwa umklomelo ngemva kokunqotshwa kweyonke imidlalo yesine eseliyidlale lonyaka. Phezu kwe iqembu leChiefs kulamaqembu abalisayele yadale leMushwane Stars wona le miklomelo emibili ngeqembu ngalinye. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga jahe elidala, kwaneleke mthwakazi omuhle. Likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk The Connection lilo Big Mike olivalelisayo ngontungamili Nkomo lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.